That's our broadcast this evening. This is Jonga Kandemiri.
And I'm Chris Kande. Good night.
Siyabonga Jonga lo Chris yekudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 1 ngomapasa 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli inkomo
lo sithandekile mhlanga
endabeni zethu lamhlanje
idale laphezulu ele constitutional court lilahle udaba lukamnumzana Titi Masimutasa emanyene lomnumzana Themba Mliswa abakhalaze befuna ukubuyiselwa edale leparlamente
sasikwazi ukuthi into enjalo ingenzakala so kasiyesabi lutho thina sizimisele ukuba erenewali ngoba sisatshela abantu esibamelayo ukuthi thina sesiyirenewali ngenhlolo ebesiyibona isenzakala kuliphathekisiku.
Amakhansila edolobho lakobulawayo asuke kucele le MDCT esiya kwele MDC renewal athi kawakhathazeki ngembiko ethi azaxotshwa kulikhansili njengalokho okwenzakale kwabanye babo ababengamalunga edale lepharlamente.
Imuli kamuyi owayengumdlali wemidlalo yokulingisa owake wasebenza njalo emsakazweni we-ZBC uSusan Moroiwa lokhu edinga imali yokuthi isidumbu sakhe sithwalelwe siyengcwatshwa eZimbabwe.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Idale laphezulu ele-Constitutional Court lilahle udaba lukamnumzana Titi Masimutasa emanyene lomnumzana Themba Mliswa abakhalaze befuna ukubuyiselwa edale lepharlamente lokuthi kumiswe ukhetho lwama-by-elections endaweni abebezimela ngemva kokuxotshwa libandla leZANU-PF elabhalela idale lepharlamente ukuthi ababili labo abaseyibo amalunga aleli bandla. Intathe ezindaba ethu Mavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esethula isinqumo sakhe kuleli dale lamhla, umahluli uChief Justice Godfrey Jijika Usiku uveze ukuba lesi sinqumo usithethe evumelana lamalunga wonke ayisitshiyagalolunye abumba omahluli bedale leConstitutional Court kungela ophikisileyo. Uchijika Usiku uthi lokho okwenziwa ngumlawuli wedale lepharlamende umnumzana Andrew Mdenda kuqondile ngoba yikho okwakumele akwenze ngemva kokwamukela incwadi yokwazisa ngokuxotshwa kwababili laba kuZANU-PF. Igqwetha ebelimela ababili laba uDr. Lovemore Maduku uveze ukuba bayasemukela lesi sinqumo esithethwe lidale lanxa bebelethemba lokuba lizabasekela. Utsho lokhu uMaduku ngesikhathi ekhulumisana lentatheli zindaba ngemva kokwethulwa kwalesi sinqumo esimangalise abekade beze ukuzalulandela lolu daba. Umongameli Robert Mugabe uke wazwakala esethusela omahluli ethi ufuna ukubona ukuba ngubani oza kuluthonisa lolu daba lukaMdasa loMliswa emveni kokuba ababili laba sebelukhweze edale lemthethwandaba we-High Court anduba balukhweze ku-Constitutional Court. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Amakhansila edolobheni lakobulawayo asuka kucelele MDCT esiya kwele MDC Renewal Team athi awakhathazeki ngembiko ethi azaxotshwa kulikhansili njengalokho okwenzakala kwabanye babo ababengamalunga edale lepharlamente ngoba wona ezimisele ukulungiselela ukhetho lomnyaka ka-2018 kuphela. Kodwa isikhulumeli se-MDCT umnumzana Obert Kuti utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe alikalungiseleli ukuxotsha amakhansila la ngoba lingakatholi incwadi evela esigabeni sakobulawayo ikhalaza lokhu. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhube lo-Councilor Colette Ndlovu onguchief whip we-Council yakobulawayo njalo elilunga le-Renewal Team.
Thina sizimisele kukonke okungabe kubuya njalo siphuma ngale sasikwazi ukuthi into enjalo ingenzakala so kasiyesabi lutho thina sizimisele ukuba erenewali ngoba sesatshela abantu esibamelayo ukuthi thina sesiyirenewali ngensolo ebesiyibona isenzakala kuliphathe besibeni.
Ye, kodwa libangaki kulikhansila sabaphumela egcekeni njalo lisebenza njani? Balemukela njani abanye?
Thina esaphumela egcekeni besingu 5. Singu 5 nje oyedwa ngiyasethe wabuyela. Sesivalelisile wabuyela. So kurenewal sesisele singu 4. Ama-councillor.
Lizafeza lokho elifuna ukukwenza nampo phela abaningi baselebe ku-MDCT kumbe libona ingani bakhona abanye abakhona bezabuya.
Yeah, abantu angithi bayethuselwa kodwa-ke abantu abaningi bebekubona ukuthi lokhu esikusolayo lathi kuqondile ukuthi sikusole. Bebekubona sila abantu kodwa ngendaba zefiye zona ezizokuthi abantu babesesaba ukuthi sizaqotshwa. Abanye abantu babesesaba ukuphumela egcekeni. Kodwa kukhona ukuthi kathethi thina we are not aiming ukuthi singenzani kuthiwe ngalo mnyaka but esikukhangeleyo ngu-2018.
Lizweni kubandla le-MDCT bengabe sebelitshelile yini ukuthi lizaxotshwa kulikhansila?
Kuzithulele nje kafikezwa i-communication yakhona ukuthi siyenziwe ukuthi siqotshwe kodwa kade singatshelwanga lutho.
Liqiniso ukuthi kulabanye abethuselwayo ukuthi bebuyele ku-MDCT njalo bakhona abazibuyelela ngoba befunile?
Ye, ekuqaleni kube kungani kulokwethuselana kodwa kusethuselwana within ama-councillors ukuthi nxa sisemhlanganweni ukuthi wena uyabona ukuthi into oyenzayo uzaqotshwa. Phenduka masinyane kuyingxoxo nje kodwa-ke nxasokurikholwa angithi abadala bephathi yibo abarikholayo babe sebesitsho ukuthi thina sesirikhola. So lokho kuma-councillors akukenziwa.
Lo ngu-Councillor Colette Ndlovu ongu-Chief Whip we-Council njalo elilunga le-Renewal Team obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku-shortwave 4930-12080 la ku-15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abalima igwayi bakhonona ngentengo ephansi besithi kabasoze bathole inzuzo lonyaka. Kubika uMavis Gama.
Abenhlanganiso ephathisana labamankampani labalimi abasacathulayo ePan African Development Foundation PANAD bayayisola kakhulu indlela eqondiswa ngayo uhlelo lokulima olwe contract farming methods isithi kayiphathi kuhle abalima igwayi. Unobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Love Mosithole uthi sebekhankasela ukulondolozwa lokulandelwa kwalindlela ngemfanelo ukuze kuphathise abalimi abatsha ikakhulu abemaphandleni. Lokhu kusekelwa ngomunye wamalunga ePanad umnumzana Claudius Masuku.
Ngiyakwazi ukuthi ningubo kulomhlangano wegwayo ngikhona wabakwenza ukuthi banxa bathenga abakuthengayo konke lokho le mali abalazo zingaphansi azisafani lomnyaka opheleleyo zibe zikhona. Sikhangele ukuthi sazwa ukuthi kulelethwa i-RBZ bayithi ukuthi yafaka imali eningi engangokuma 800 kodwa kathisi manxa sikhangele ukuthi le mali yangikhona abathenga layo vele ayikwanisi ukufika noma kuma 300 imali ezathengiswayo ngikhona ukuthi kodwa imali yalungu yakhangelwa ukuthi bathengelayo indlutshwani mali.
Bazimisele njengehlanganiso ukuphathisana labalimi ukuze banelise ukuthola ulwazi olwaneleyo lokulinywa kwegwayi elizweni kuveza uMasuku.
Ngaphotho okuninginengi okutholakalayo ukuthi abangakwanisa ukuthi bakwenze bangabantu abemabhizinisi amancinyane la ukuthi ya lapho inkosi yaba sikukhanyela khona ukuthi siyaba sizama ukuthi sincede ukuthi sifuna ukuthi bangancedekana njani. Sibe sikhuluma labo sibakwanisa ukuthi sibahambela kubo endaweni engangama-TMB yaba ukuthi ibhodi yangikhona ebe-marketing bhodi be-TIMB bhodi yangikhona.
Ukulandelwa kwalokho okukhankaselwayo kubikwa kuzaphathisa ekuthengweni ngentengo engcono kwegwayi, hathi lokho osekusenzakala ukuba abalimi bagcina sebesehluleka ukuthola imali yokuhlawulela indleko zabo ngoba iphansi kakhulu intengo. Kunje bathi yehle kakhulu intengo yegwayi nxa kuqathaniswa leminyaka emibili edluleyo okubuyisela muva intuthuko yabalimi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Imuli kaMuyi owayengumdlali wemidlalo yokulingisa owake wasebenza njalo emsakazweni weZBC uSusan Moroiwa ulokhu edinga imali yokuthi isidumbu sikaMuyi sithwalwe siyengcwatshwa eZimbabwe. UMoroiwa ubhubhe ngeviki edluleyo eSavannah eGeorgia khonapha eMelika. Umntanakhe uChiwoniso Mpofu uthi sebenelisile ukubuthanisa inkulungwane ezine zamadola i-$4,000 khona kudingeka inkulungwane ezilichumi lanye zamadola i-$11,000. UChiwoniso utshele uGibbs weStudio 7 ukuthi okwamanje imuli yakhe isebenzisa indlela ezimbili zebulenjini ukufaka izicelo zokubuthanisa limali ezibalisa eyeucaring.com leyegofundme.com. Ngakho ke ucela uzulo osemhlabeni jikelele ukuthi ancedise ngemali esebenzisa ubulembu ukuze ayebeka unina ngenhlonipho ekhaya.
Ukuphawulwa kwenkampani elungisa insimbi zemota eMotul eyakwele France sokukhweze inani lamankampani alelo lizwe asesungulwe kwele Zimbabwe, kubika uMavis Gama.
Umeli wakwele France eZimbabwe umnumzana Laurent Delahousse uthi kuqakathekile ukuba icace imithetho ekhuluma phezu kokuphathelene lezokutholiswa kwezizalwane zeZimbabwe amandla amaningi kumankampani nxa ilizwe lifisa ukuba bande osomabhizimusi bakwamanye amazwe okubalisa elakhe abaza kuzasungula amabhizimusi abo kuleli. Inani lezehlakalo zokwephulwa kwelungelo loluntu eZimbabwe uDelahousse uthi selinganeno lanxa ethi udaniswa yikuthunjwa kukamnumzana Itai Dzamara njalo ethi bekungamelanga kuvunyelwe lokho. Wengeza ethi asemathathu amankampani akwele France aseze kuleli ukuzasungula amabhizimusi kusukela ngozibandlela lonyaka. Uchola mazwi ngesikhathi ePaula okusemthethweni enye yamankampani akwele France yeMotul ethi khona kuzakwaziswa phezu kokusungulwa kwamanye amankampani aselizweni lakhe kumaviki ambalwa alandelayo. Inkampani yeMotul le iphatheke kundaba zokuthengiswa kwensimbi zemota kanye lokunye okudingakalayo okubalisa amafutha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Live Talk lamhlanje sikhangela inyathelo elifuna ukuthathwa ngamacele eMDC elokungangeni kukhetho lwama-by-elections okubikwa kungadala ingozi enkulu yokunikeza isigaba sakoBulawayo kuZANU-PF.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kudubuke ibhomba kwenye inkampani elungisa ukudla okuphuma echagweni ngentshonalanga yele Yemen labulala abantu abangamachumi amathathu lanhlanu. Akukaziwa ukuthi ngubani othiye leli bhomba.
Umqondisi wenkampani yakwele Germany endizamtshina eGerman Wings engene engozini yokuwa entabeni zakwele France uthi kuzathatha isikhathi eside ukuthi kutholwe okubangele umtshayeli wesibili walindizamtshina ukuthi ayingenise engozini ngabomo. Abakhuthaza umbuso okhululekileyo sebetshayele ihlombe obe ngumongameli wele Nigeria umnumzana Goodluck Jonathan ngokuvuma ukuthi unqotshiwe kukhetho ngomgqibelo lokuvuma ukutshiya isihlalo. Umnumzana Jonathan unqotshwe ngobemela ibandla eliphikisayo umnumzana Muhammadu Buhari. Umnumzana Buhari wake waba ngumongameli wele Nigeria njalo phakathi komnyaka ka-1983 lo-1985 ngemva kokuhluthuna intambo zombuso ngaphandle komthetho. UBuhari yena namhla ubonge umnumzana Jonathan ngokuvuma ukuthi unqotshiwe kukhetho kanye lokuthiya isikhundla. EZimbabwe uMongameli Mugabe sekubeke sobala ngaphambilini kanenge ukuthi lanxa engaze enqotshwe kukhetho kasoze asuke embusweni. Ngalokho ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda uthi abakhokheli be-Afrika abafana loMugabe kumele balandele umzekeliso kamnumzana Jonathan.
Ilizwe laseNigeria selithethe njalo elinyathela eliqakatheke kakhulu ekuzithuthukiseni njalo lokuhambela phambili ngendaba zombusazwe. Ngibone ngani eleZimbabwe lingakhangelela ukuthini mhlawumbe ngelinye ilanga omunye wabantu abakuzana basabusayo manje angacabanga ukuthi hayi mhlawumbe kakubanga kangako ukuphuma embusweni. Njalo khonokho nje ukuthi kuzwekazi le-Afrika sokutholakala amazwe athize alandela indlela yedemokhrasi kumbe ukuthi ababusa bakhethwa kahle njalo gabaqili enkekhethweni monani khonokho kuyisifundo esihle kweZimbabwe njalo kusipha imicabango engcono yokuthi mhlawumbe lakho leZimbabwe lokhu kuzakwenzela ngelinye ilanga. Kodwa angiboni kuntshintsha indlela abantu abakuzana uPF lohulumende kaPresident Mugabe becabanga ngayo. Ngibone ngani sisahlala sithwele nzima ngokuthi abanye baba bekhala ngokucilwa kwezokhetho.
UBuhari wake waba ngumongameli njalo enguntando kayiphikiswa kasisoze sibone ebuyela kuzenzo zakhe zayizolo na.
Uchilo nje na wathi hayi uzibona yena sengumuntu oguqukileyo njalo osefunde okuningi kusukela lapha enguntando kayiphikiswa khona. Kodwa mina kangithembele kakhulu emazwini akhe. Ngibone ngani kufanele sithembele kakhulu ekusebenzeni okwenza esingakuthi i-constitutionalism kumbe singakuthi izenzo zabanye abasuke ngemphambi kwakhe abafana lokhu like Jonathan njalo lo general Olusegun Obasanjo owaphuma kwezombusazwe ngendlela elandela ukhetho njalo eqondileyo. Ngibone ngani lokhu kuzakwenza ukuthi laye azame kancane ukuthi aqhubeke ngaleyo ndlela angabuyiseli phela ilizwe emuva kwezombusazwe.
Iyona impi yele Nigeria labahlamuki beBoko Haram ubona eyiphatha njani?
Ngibone ngani mina nxa ngimazi kuhle upresident omtsha weNigeria uBuhari ube ngumuntu owazakalayo ukuthi uthanda zomthetho njalo uyomisa njengomuntu wakhe waba ngutando kayiphikiswa. Kodwa ngibone ngani mina ekusebenzeni njalo kulisaneni labahlamuki abanjengamaterrorist abafana leBoko Haram kunzima kakhulu ukuthi singathi mhlawumbe uza kuba lempumelelo engcono njalo eshishayo ukwedlula ekapresident Goodluck.
UDokotela Nkululeko Sibanda ingcwethi kwezombusazwe sixoxela eSengilandi lapho afundisa khona ezombusazwe.
Uhlelo lokubhekane lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe-diaspora lamhla sihlolisisa ubudlelwano babahlala emazweni lasekhaya. Sokwethulwe ebulenjini be-intanethi ngowesifazana ohlala emazweni othi sebezwile ngokutshayelwa incingo ngabasekhaya laphakathi kobusuku bedinga imali. Kwesinye isikhathi abahlala emazweni babe bengasebenzi. Owesifazana lo uthi kwesinye isikhathi abanye babo baye becela imali yokuthenga izicathulo kumbe impahla yokugqoka edulayo kakhulu. Budlelwano bani ke lobu? Ake sizwe umnumzana Thamsa Ngqajo ohlala eBilitane lo mnumzana bekezela maduma isakhamuzi seGwanda njalo oyingcwethi kwezombusazwe lezenotho bexoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube weStudio 7. Ujo nguye osungula lingxoxo.
Ekhaya abantu bayafona kodwa akudingakali ukuthi befone ngombe bedobha ucingo betshayele labo abahlala emazweni ngoba ekhaya kulokudubeka abantu balenhlupho ezikhona, abantu bayagulelwa, kuba lezifa lezinye izinto eziningi ezidinga ukuthi labo abakudiaspora abalesandla singani ngcono bephathise.
Uyakhuluma lapho umnumzana uJoe uthi ye bayafona sibili abantu ekhaya maduma lifona kanganani vele nxa kudinga uncedo?
Ye sibili, hayi uqinisile, into zinzima ngapha Dube madoda. ukuba kwabantu e-diaspora khona ngale sisuka sikhangelele thina ukuthi hayi njoba sokulabanye khona ngale sizathola ukusizakala. Ngapha akulala uthongitshwa, akula msebenzi, akulala ukuthi kumbungazama ukudobhadobha ini. So nxa kulomunye omaziyo oyabe semazweni lawa uyasithembela ukuthi hey madoda nami inxenye ngingathola ukusizakala. Hayi kufona sibulika siyekeli ngoba hayi okungapha kakuthiphanga kangako kungathi kufuna ukukancane kancane ulokhu kusondela ku-2008.
Baba Jo, babe bedingani kakhulu imali he?
Abantu badinga uncedo. Imali-ke kuba yinto engani iba lula ukuthi abantu bethi hhayi bengicela lokho kwingconywane lami ngike ngincedakale ngalokho. Ye kodwa-ke kuthi kunjalo kulobunzima obukhona la ku-diaspora ngapha. Kodwa hhayi nxa uncedo lidingakala ekhaya, okuhluphayo yikuthi abanye abantu ekhaya la basuka bekhangele ukuthi hayi umfowethu njengoba esibona ngale emazweni uzaletha lokhu azakuletha ukwenzela ukuthi izinto zilungiswe ekhaya. Kodwa uMaduma hayi ngiyakwazi sake saba naye lapha kule land la uyakuzwisisa ukuthi uhamba njani.
Ye asikukhangeleke ukuthi-ke baba Maduma, siyakwazi ukuthi abantu abahlala emazweni labo bahlupheka phela, pho-ke njengoba abanye sebechinga ukuthi imali zethu sezingani eziningi ziyacelwa nsuku zonke, abantu bedinga nje ukuthi enxa yomuntu athengelwe izicathulo ezidulayo, kuhamba njani khonapho?
Abantu kabazwisise umuma okhona Dube, yazi ukuthi umuntu wasuka lapha uyakwazi ukuthi yemuva bengathi nxa sebehambile bafika ngale kwafika kwancebeka bekhohle lapha basuka khona. Le nto yabasusayo bayayazi ukuthi basuswa kuyini. Nxa abantu singabona umuntu eseze sekulandelela, sebekulandela kuthuthusa uhambe wakhona. Yebo ye bakhona abafuna ukuthi abazidlaleleyo abangayenzi lutho, njengoba ubhutisho esitsho ukuthi sebethembe ukuthi hayi kulozibani bani ngaphi ngaphi-ke mna kanisayenzi lutho. But generally iningi langikhona hayi abantu bayaswela shembe, abantu abalalutho kunzima. So lawo ungathi ukhona ngale usukuhlala suthula zwi, abantu ngapha basoze bathule. Wezi uzathi uhlezi ubona umalayitha wena ulo wakho umntwana usegoli, ubona umalayitha udlula phambi komuzi wakho usuku zonke siya komakhelwane, wena kungena lutho suphila ngakomakhelwane unoma kanjani kuzawufosa egcina itshayile ifoni kuphela. So nje abantu bengakhohlwa nxa sebehambile ukuthi hayi kanti vele kwasisusayo sakuthiya kunjani lapho esesikhona sokunje pho emuva kunjani. Abantu abasuze bayekele sibili ukufona.
Ye asikhangela njalo kunye baba Joe. Kulalokhu ukuthi umuntu ethi mfonela umbhliphe khonapha, wena ukuthatha njani khonokho?
Ngikuthatha kuyitshengisela ukuthi kulobunzima obukhona ekhaya. Nxa ngilalela ngiyayizwa indaba elethwa ngumfowethu lapha-ke uMaduma. Ye ngapha ku-ediaspora kungani phakathi kwamathuba, ngaba kulokukhonona lokudubeka okukhona lokuthi abantu besebenze kodwa kuyancwebeka. Ngakho-ke sihlala sikhuthaza abanye ukuthi hhayi bake khangele lapho ezivela khona, senzele ukuthi lathi sincedise ngobungcono bethu.
Umnumzana Thamsanqa Joe uhlala eBhilithane. Lo mnumzana abekezela Maduma, isakhamuzi seGwanda njalo eyingcwethi kwezombusazwe leNotho, bebexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
So kwisikhathi sohlelo liphuma le ndaba lishone le ndaba selifakeke kancane ezandleni zikaChris Gande.
Lingalitshona njani zilukandaba mthwakazi omuhle, siyadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Lamhlanje kuhlelo sixoxa lo mnumzana Charles Nyoni, omunye osebenza lo mnumzana iTai Dzamara lo owathunjwayo kumaviki amathathu edluleyo. Ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana. Ya, umbuzo wami wokuqala, ungasithela ukuthi kuhamba njani kumizamo yokudinga umnumzana iTai Dzamara?
Okakhesi nje njengoba idale lapha umthetho wokuthi amapholisa asincedise ukudinga uDzamara ezitokisini zabo, silokhu esamelele nje amapholisa ukuthi basitshele ukuthi babe benesikhathini ukuthi basiphelekisile njengoba bathi bakumele sihambe nxa kona bekhona.
Ungasitshela ukuthi selenelise ukudinga ziphi indawo?
Okwakhesi nje thina esikwenzayo ngokukhipha amaphepha alomfanekiso kaDzamara ebhalwe ukuthi umuntu lo uyadingakala nje, sesibafaka nje ndawo zonke edolobheni leHarare ukuthi kumbe kungaba kulomuntu kuZulu ombonileyo kumbe okwaziyo lapha bekhona nje asithithiseli ukuthi umuntu lo ungaphi, ngoba lathi sithithiseka ngokuaa.
Ungasitshela ukuthi okwakathesi unkosikazi wakhe labantwana baphila njani ngalesi sikhathi?
Kunzima nje mnumzana, ngoba uDamara nguye nje akade edikizela ivulo yakhe ukuthi ithole ukudla nsuku zonke. So ukuswelakala kwakhe-ke kufake imbuli yakhe nje ekhoneni, ngoba kathesi kabasela umuntu ongabapha ukudla.
Sesibone abanye endaweni ezifana labo Facebook lezinye ezinjalo bengani bayafuna ukuphathisa, lukhona yini uncedo oluvela kuZulu?
Okwakathesi nje kakukabi loncedo olusekutheni wafika ezandleni zakwethu kumbe ezikabayiDamara, kodwa abatshengisayo uZulu ukuthi bafuna ukunceda bakhona sibili ngobuningi babo. So kule nto nje ezilutshwane okumele siqale sizilungisise nje ukube sizokwanisa ukwamukela uncedo oluvela kuZulu.
Lona ibandla le-MDC lapho okuthiwa wabonakala eke wangani uyaphathisa la emhlanganweni, liyaphathisa yini kudaba lona?
Ibandla le-MDC ekhokhelwa ngumosekuthangira ilona ngokwalo liphathisa kakhulu ekudingeni kanye lokunceda ngokuletha abantu abaningi ukuthi senze ama-street march yethu kanye lokudemonstrate-a.
Sike sezwa abanye abakuhulumende besithi umnumzana Dzamara enga wazibalekela yedwa waya kwele Botswana kumbe kwamanye kwelinye ilizwe elingumakhelwane. Imbiko leyi lithethe njani lina, njalo like lakucabanga yini ukuthi limdinge khona?
Asila njongo eyokuthi sikucabange kumbe sikudingi, ngoba vele thina sikwazi kungamanga aqobo alihlaza ndona lawo ukuthi abakuhulumende bengatsho lokho, ngoba thina umbuzo wethu esinawo kuhulumende kubona labo abantu abakuhulumende ngokuthi kanti indaba amapholisa kusukile kufikela kuze kube lamuhla kabakayi bona indawo lapho kuthiwa uDamara wathunjelwa khona ukuthi beqalise eyabo nje imibuzo bevela ku-Christ. Kodwa nje sebephonga ukukhuluma ukuthi engabe wabaleka waye kuBotswana ebalekela ubani, esiya khona ngale esiya kwenzani, ethiya imbuli yakhe ngapha ebhikeni. Thina sikwazi ukuthi uDamara kaso sasisebenzelayo nsuku zonke, ayisiwo umuntu ongaphonga usuka nje balekezela muntu angamkelanga abanga lawo.
Hayi, kuzwakala isikhathi sesingasavumi, ungavalelisa uZulu.
Ngiyabonga Zulu, ngibonga nje uZulu ngokuncedisa kwenu kanye lokubambelana lathi ukuthi sithiwe umnumzana wethu uDamara asibe sambi phambili, ngoba yithi abantu yithi amazi baphisa. Ngiyabonga.
Hayi, lathi sibongile, ube lelanga elihle. Lo ke bekungumnumzana Charles Nyoni, omunye owasebenza lo mnumzana iTai Dzamara. Ibe sixoxela ukuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba lilale. Igama lami nguChris Gandhi.
Shayile kahle mfowethu, nasifuna ukuyafika emakhaya siphilile, asikho ukuhamba lokho.
Hayi, mina ngisebenzela lapha, mina ngikhanda imali la.
Phela uma uhamba kanje ngeke sikwazi ukuyafika emakhaya thina.
Ngofu nyehla.
Impilo yethu siqakathekile kule mali yakho
leyo. Ngofu nyehla, kathesi.
Iqakathekile imphefumulo yabantu. Iqakathekile imphefumulo.
Kalo shale delelo esingathi akazi kubana kukhona ukufa emhlabeni, wenze ngathi uyasha vuka izikhathi zosha azoyendosa ilicense yakho.
Singakehlukani sikhangele ebesihamba phambili.
Idalela phezulu ele-Constitutional Court lilahle udaba lukamnumzana Didmus Mutasa emanyene lomnumzana Themba Mliswa.
Amakhansila edolobho lakobulawayo asuke kucele le-MDC TS, siya kwele-MDC Renewal Team. athi kawakhathazeki ngembiko ethi azaxotshwa kule kansili njengalokho okwenzakala kwabanye babo ababengamalunga etale lephalamende.
Seligqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lami untungamelinkomo lilale.